soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 12 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le TCC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngeke kunganeda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze kungeke kunganeda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba ke ngumlamulankunzi kunganeda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganayi World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele TCC athi wona akazange aye edala leParliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe enye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TCC awedale leParliamente umnumzana James Timber, Morrissy Ridzai, loNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe TCC. Kodwa ke okhokhela izanu PF edale leParliamente umnumzana Phuphu Rayto Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga weTCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokhela amalunga weTCC edale leParliamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwe inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlanganisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
So esangana isangana nokuqalile namhla wobulawayo silamankampani ay 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers of equality and usulu wethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esike sahlangana nabo izinga labo lithe ukubaphezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe yidida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awetourism eZimbabwe ubana nxa beleland kube banamabhizinisi abo angenamali bebesehluleka ukuwaphakamisa bengawafaka eplatform yezida sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani aiza umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe kuzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso ngijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe basikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba ku-tourism sector kumanufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo nokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Justin Dlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo oyenzakala eZimbabwe. Nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU PF, ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke siyizalwane zaseZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU PF, sikhiphe embusweni, sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Obemele intsha ebandla leZaphu kule ingxoxompikiswano uMnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi ikhiphile report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka iZTC or ama-observers phambi kokuba seyokhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
UMnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Hlobuningi bethu, inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Svanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israel awe-Islam angagcina ethela, ikakhulu i-Israel ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israel. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungene lelinye ilizwe lihlasele Israel. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israel ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israel ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezezimpili ukuba be umlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israel ingazintezela ukuthi engeni ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena Gaza ikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu. Njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khona phama eGaza abathatha kiyo. Nxa i-Israel amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imishini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bethunelesiko. Siyakwazi impileki lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi sivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane-ke khona abantu belwela umhlabathi. Azisonto ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela masinya, yingozi engaba khona. Ngikubona ukuthi kungaba yinto elithwana, singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba abesibuthela ababe-Hamas abamelana nayo, kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula, njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpimene.
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua, ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe, uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent life. Arashita say, I'll teach you a secret one, very innocent, including Ranawadiki, those who have a card, very defenseless, Meshima Jaladal. So I will completely.
Umumokathisi osamangakuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane nabesifazane abangenelisi ukuzivikela. Ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi, kube lokuthula, njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse, umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israyeli ime yodwa, lepalestine layo ime yodwa. Ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi abepalestine sezansi e-Afrika abe seyathola uzibuso wayo, kodwa isoze ikhululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua, ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe, exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, oyingcweti ecubungula ezombusazwe.
Impi leyi ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika, ngoba i-Amerika ephethe intambo izihlobo eze-Israyeli. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sibathatha nje uhlangothi lwe-Israyeli, so sithi nxa bengumzana uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas, bengingase kunje awusamanga kuhle. Esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenile, o-Iran nabo-Iraq, ingavele ayingenele indaba yamafutha ingahlupha, ngoba amafutha yasakhwele sokuzasihlukuza-ke thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukwane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele, kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nxawo sokukhulala ngabeZimbabwe ngamadlwane ngowaphela iZimbabwe wayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthake eliphikisanayo. Yikukhulu manje, kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P O ngokwabanye abafana nje ababesebenza bekufena le-P O. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine, kodwa lomathi yakhona, kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda. Njengoba ngingatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili, ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani, phinde laba abancindezela abanye laba amajuda amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine naye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lungisise izinto, kabakhulume nabo kuqondane i-solution ye-two-state solution.
Yes, bona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kuloku bombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impile ingaqedwa njani?
Impile ye abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi ingaqedwa i-Israel. Kodwa sina sibe wasipermithi amalecatha i-Hamas nakozibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubise kunje bayangena ngiphakathi kwabantu bathathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenziwe yimpile kakhulu ukudiliza okuyenze indlela eGaza leyana ingazithule kathesi ngikasinde kathesi hhayi kuthi akuba lutho kufutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuke kube lokuthula ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelelenje ukuthi abantu babelekhulubelana nanje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe Senate akubandlaleli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchabangu othi unobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli eyisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC uchamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Ngingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinqalo zonke siseqima ifule enzima kukho konke lokhu. Ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubabuchaba kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kusho ukuthi lawe uwedwa mele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa lesitshayo lesiphide siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usenge lokho esihamba sithi chamisa lakathisi
kwalithi. Nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yizivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale bebeyi-CCC thina sizimele thina apha sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani wena wabona sokuhamba kancele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi kona simelele ukuthi sibonduna kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona ZANU izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama-recalls akhona athagethe abantu abanjani, ubone nangyani umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangyani umodi uye mavuku ngale Tafara, nangyani usports akuphwanya. Kutsho ukuthi abameli ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyiZANU. And iZANU isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekho sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ukuthi sisikhangele isitha sisithi ngqo ukuthi sitha nansiyana isitha izana.
Khonapho ke Golide kuthiwa isitha yini kanti?
Angazi into naba kuthatha kabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibaphedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke. Yazi into le isivamile ukuthi bona nxa ungaba lento zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phevethi lanto yesivile lokhu senze lokhu. Usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenzela evele from kudala kaleso kule mpikisha engakuthumezela yona emelayo uthamisa emelolozeni u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikisha bebonke. So namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele imtsha yabona le sebeyijwayele. Uyakhumbula ivili laphana uMakhuphe bengala wasazwanani basesitsho uMakhuphe ngumuntu ezala uphevu uJob Sikhala laye wathi sephuma efomi MPC 99 bathi uJob Sikhala sengumuntu ezala uphevu uMikhe wathi ephuma efoma iPDP wathi ubidi laye sengumuntu ezala uphevu. So into zonke vele zilonge ezikuhambelani naloko abakufunayo bona sebefake izala uphevu phakathi. Angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi ngakwesi sikhathi abantu noma lilonge alibone okufananayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili endlana uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobekuthi umkakhe uthi hayi ukuthi uavele na asengumfazi wami wena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu.
Mamlodi nankoke khonapo
ukungaboni ngasolinye babuduba sonke emangalisayo. It happens, kuyenzakala njengoba sithi uGolide ukuthi ku-relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakhe ungunkosikazi wakoDube ubusivuka sasuthi hayi wena usungowakwendlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu usengowakwendlovu angithi. So mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima kangaka izanu isaphesa amafuthi wena ufuna ukusabuveta okufunwa ngabantu. Lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabonga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesimunywane ephalamenti uvukela ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuke ethi hayi lo sengimtho ephalamenti akusomuntu obenziweyo nakade kungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezinto zethu sengikukhipha
giba ngamafutshane kwalapho Golide
thina esikusho kutona kabaqedelane voda into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuza nimbuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki imizo elezanu phezu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo mamlosha yimbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana naye uhlaba ngobehleli laye mathupha kuthi kanti mdoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku wasingenze ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungiseke kibo
hashiukuthiusunkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi kuyizithi sibenefekthe ngokufa kwamamalwane. So entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutrese ukuthi obhenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sasile bavoti abo because ikudela ivoti lomntu nezimbabwe but obhenefitha
kakhuluobhenefitha
kakhuluvoti kwasekuqaleni ngulonga so the pure is due process kwasekuqaleni you don't
respect
zayenziwanga kahle eZimbabwe.
Lapha lizwe uSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TCC lomnumzana Joseph Chuma okudalela ezanu PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child. Sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane. Singake ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCC athi wona akazange ayedalela ephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.